Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namhlanje ezibethwa ngegama.
Ibizo lami nguNonhlanhla Mlotshwa, ngingwebandla le-Citizens Coalition for Change, ngivela eMatopo, esigabeni seMatholeleni South. Ngingu-Deputy Secretary we-Rural Mobilizing and Strategy kubandla lona leli LSCCC. Besivakatshele ilizwe le-Sweden, si-invitwe i-organization okuthiwa i-All of Palme. Besihambe khona singamabandla we-Social Democratic, besingabantu abavela emazweni angu-12. Abanye unfortunately baswela ama-visa, yikho bengasafikanga, kodwa ngiyabona besingu-22 singabomama sihlangene. Sihambe khona sisiya kwenza i-course or i-workshop on women in politics. Sisenzele ukuthi ma ufika ekhaya kumbe ebandleni lakho u-influence ukuthi kube labo mama abaningi in terms of gender equality. U-influence futhi ukuthi abomama bathi baparticipate kakhulu, baphathe kakhulu endabeni zombangazwe. Kumalanga lawa ngu-4 bekuyi-program sibili e-intense. Sifike safundisisa kabanzi ngendaba zokuthi abanye omama bona benze njani kwaba amazwe ukuyincriza ukuthi omama babe baningi abaparticipator kupolitics. Luckily kubo Belarus lapho elizweni labo kule 50-50 ukumelwa kwabomama. So abanye bebengakhali kakhulu ngokumelwa kwabomama kwezombangazwe, abanye bebekhala kakhulu nge-violence efikela omama abaphatheka kwezombusazwe, abanye bebekhala ngokuthi khona bona kade befuna kutshintsha elizweni labo, kuyikuthi abakwazi ukuthi in terms of i-candidate selection ama-candidate abeselectwa njani in their parties, it's not open. So we're trying ukuthi sidinga ama-strategies around thina besi-worried kakhulu. Thina abeZimbabwe besi-worried kakhulu ngakuparticipate kwabomama ku-politics, ikuthi omama ba-experience i-violence njenge-violence leyi esa-experience emavikini adlulileyo kukhetho lweMatopo, ukuhlaselwa ngabantu abangobaba singomama. Okunye esikade sikhala ngakho kakhulu, kade sikhuluma ngakho singabomama, that we share ukuthi we-experience i-cyberbullying on social media, lapho mama umuntu uyabe kuthethisa in terms of umzimba wakho, ukuthi wendile kumba awendanga, ubuke kunjani, ufundile kumba ufundanga, into ezinjalo.
Kulula yini ukuthi wabele abanye ulwazi kumbe kuleminye imigoqo eyenza kungabi lula? Njalo sesikhangela abesifazana khona ngapho eMathebeleland South, ungathi baphatheka yini kakhulu kwezombusazo?
Kimi ngikubona kulula kakhulu msasazi ukwabela abanye ulwazi engilufunde kwezinda, ngoba umsebenzi wami ikakhulu ngokumobhalayiza omama emaphandleni. Ngimobhalayiza emaphandleni yonke, kodwa njengomuntu ongumama ngile ndawo enhlizweni yami evele ifuna ukuthi omama babe baningi baphatheke kwezombusazwe. So kimi kuzaba lula ukuthi ulwazi lolu engihambe ngalo uthola eSweden ngilwabele abanye omama, ngoba omama mina ngombono wami ngibone ngani akumelanga bahlale bekuma-position okuthi mzukana kule rally bayapheka bayahlabela kuphele lapho. Omama batshengisile ukuthi bayakwazi ukuphatha ngesikhathi se-COVID. Yibo mama ezigabeni eziningi kade bephethe, kuyibo abakhokhelayo endaweni zokuthi kube lama-feeding scheme, endaweni zokuthi bagcine abantu abagulayo bakwazi ukuselela umndeni. Omama bebesenza zonke lezo zinto, betshengisa ukuthi omama in the community baphethe. So abaphathe baze bayephatha lasekhansilini, abaphathe baze baba ngamalunga wedale lephalamende. So ngiyafisa ukuthi ukuphathwa kwabomama eMathebeleland South, ukuphathwa kwabomama iZimbabwe yonke jikelele, inani labomama abaphetheyo likhuphuke.
Leyo bekuyingxoxo nkosazana Nonhlanhla Mlotsha, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change osanda ukuvela eSweden emhlanganweni wokufundisa ngentuthuko yabesifazane. Esixoxe laye ecingweni besemadolobha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane nabesifazane lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.